ebanga le-MTC selizi-20 years manje lisenza into efanayo abatshintshi indlela abayenza ngayo abakaze bathole utshintsho ngokudemonstrator siyazi ukuthi bahambile abantu ngeyaningi kubonisa kakhulu ukuthi ye ushanisa nguye owakhethwa ngabantu kodwa siyazi ukuthi ibambe kwenza ikhefu vela angiyakuvulalele ukuthi abantu abaningi bafunani ukuthi abantu badubeka imisebenzi etholakali bahola imali engasebenziyo kuyaziwa lokuezindalo kuluhlelo olugcelwe lukhona olokuthathela abantu impahla zabo njalo abantu be-MTC abasezakulungise lokhu
ingxobe isukuwe mnumzana Ndlovu
njengoba sesitshilo ke okambongolwane abantu be-ZANU-PF singathi ba-stubborn kabalaleli kabafuni ukwenza okufunwa ngabantu yikho-ke njengebandla sesithina ama-demonstrations ethu azatshintsha kathesi besenza nale demonstration ukuthi siyenze ama-hour amabili amathathu abantu bachayise kodwa ngokuya kwesikhathi sizenza ama-demonstration ukuthi sizahamba siyekhempa e-state house kumbe siyekhempa e-parliament siyekhempa kema-ofisini akohulumende sithina sifuna okuthile kuzokutshintshe ngakungatshintshwanga kasisuki khona lapho yisho isidaba esilandelayo ngama-demonstration esiyakiso ikanti-ke laye-ke omnankagwa kuzamyangisa ukuthi kubonakala abantu athi uyabakhokhela suku zonke behlala besemgaqweni bekhalaza ngezinto eziningi abashisha ukuthi ngawo uyazilungisa kodwa yena esehluleka ngokuthi engena waqamba amanga wathembisa abantu izilo lomhlaba wathi yena uletha uhulumende we-Second Republic uhulumende ozehlukana lokamgabe kodwa eqinisweni uhulumende wakhomnankagwa sibona ewesi kulokamgabe ngoba abantu sebehlupheka wesi abantu sebelamba wesi akusela mafutha ukuhambisa izimota akusela kudla ezitolo lapho kutholakala khona kuyabe kudura kakhulu akusela mali ethengayo yikho-ke simbona ewesi-ke kulo mgabe-ke uhulumende kamnankagwa yikho-ke sizamfosa-ke loba engafuni ukutshintsha sizafisa ukuthi aze atshintshe ngoba sizaqhubeka ama-demonstrations ke esengena kusigaba sesibili sokuthi-ke kasisuke engatshintshanga sizakhempa sihlale khona lapho ngoba abantwana bezimbabwe abaningi vele kabasebenzi kabavukele emsebenzini
ubona leli nyathelo lisebenza mnumzana Mbongolwane
alingeke basebenza ngalesi sizathu abantu basezimbabwe isikhathi esiningi bayazi into ofanele bayenze kodwa kusuka kungene ukugwala okuthize ukugwala kuqala kuye labakhokhela ikakhulu abe-opposition manje indoba ukhuluma kahle esithi bazainga ukubonisa ukusibhikisa okwesikhathi eside kodwa siyazi ukuthi nalezi isikhathi eside izanu-PF izaba namaqhinga amaqhinga okuthi bangenelele bangene benze sengathi labo ngabanye abaphakathi begebu le-MTC siyabona kuthiya phambili abantu be-MTC bazaxabana bodwa beqhathaniswa yiyo la ma-demonstration bexabana bengazi ukuthi khona sebengenele izisito esiyizanu-PF njalo yiso into esingabathwitha ningabethe kube senzala ama-demonstration sibonile e-parliament abantu be-MTC betala ukuthi abasukumelanga umnankagwa bephinde futhi bethathe izikhalazo zabo bezambise kuye lo umdenda ukuthi umdenda abe nguye olalela izikhalazo zabo indlela abasebenza ngayo abantu be-MTC basafanele bafunde kakhulu ngoba siyazi ukuthi na ufuna ukuthi welaphe imalaria awungeke ukuthi wena uye kumyane uhambe kumyane laphansi ukuthi wena myane sikwazi ukuthi izikhalazo zakho lezi primalaria la sothethe imalaria
kodwa okuyikho abangakwenza kuyini
ngesikhathi kuyiwa kuma-election i-MTC yayikwazi ukuthi yona yakulungelanga ukuthi kuyiwa kuma-election bona bekwazi ukuthi yona indlela endlele erana ngayo ama-election ayitshintshanga ama-election azatshontshwa ngendlela avele ehlale etshontshwa ngayo bona bangena kuphela kunjalo bethembisa abantu amanga ukuthi bakhathesi bazathatha akufanelanga bangene kuma-election akufanaa bahambe ephalamente naleyi abacabanga ukuthi kona ilo mnankagwa abangamgoganziwa bengahambi akufanelanga nje baphatisipete eningi lapho okubonisa ukuthi kona bayavumelana lokhetho lolo lwadlulayo
elakho elokugcina mnumzana Ndlovu ungezelela lokuthi lokho kokuthi umongameli mnankagwa kasiye umongameli oqotho libone ngani engavuma yini laya aphongwe ihlanje esihlalweni
kumele abekwazi sihlale simkhumbuza suku zonke kwenzela ukuthi lanxa esehofisini angayikholisi itemina leyo abe sala abantu bemkhumbuza ukuthi wena utshontshe ukhetho ulifela ayisuke kumele ube sekuhlalweni. Labo-ke kuyabe sisa isithunzi kwi-international community ukuthi babonakale behlala bechaya-ke abantu, babonakale behlala bethethisa abantu, ubonakale abantu behlala begijima emgwaqweni besola lokhu nalokhuyana.